lapha owe COVID lama statistics angkhona ngathiwa a lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadolobheni lama smaller towns baya vaccinatewa but singathi city puchambichana sisiya kuma rural areas ayi emakhaya alapha eOhio abantu abathembi lo muthi ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayeba melele uTrump wadliwa and bona ababeliever ngayena ukuthi hayi into lezi ezokuvaccinatewa ngeze population control and the government ifuna ukufaka abantu ama microchips njani njani but sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapho.
Bakhona yini obaziyo abalokhu bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhu bengafuni ukuhlatshwa?
Ngilabo abantu engibaziyo laba abangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi yiyo i-government control kibo. Ngiyazi lami abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi yindaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years but akula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine. So bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bangahlatshwa, anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.